soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani selukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaphithizela kubandla le-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa.
Pho nxa ezahleyisabe ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho mzwana izano izangena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo phathi aya khona uza kuthini.
Ibandla le-African National Congress ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa okwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga.
Ukuba khona kwaliphathi akusizondaba ezinhle ku-ANC, izayiphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kubavoti be-South Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala, bekhala ngokuthi i-ANC ayisenzi kahle.
Umsakazo we-Studio 7 usuzagqiba uhlelo lwendaba zekuseni ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kuyaphithizela kubandla le-CCC kungaqedakali ukuthi ngubani ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa ngeviki edluleyo. Abazithi ikomiti ye-National Standing Committee eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 bathi yibo abasaphethe intambo lanxa kuthiwa baholwa ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Sokukhethwe isikhulumeli sebandla esitsha umnumzana Ngqobizitha Mlilo esekelwa ngabomnumzana Decent Collins Bajila kunye loCaston Mateu. Leli bandla libikwa lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Abomnumzana Welshman Ncubelo Tendayibiti babikwa besithi kabafuni ukukhokhela leli bandla ngoba lingani lilobudlelwano leZANU-PF. Gambe ngubani ozakhethwa ukukhokhela leli bandla? Sixoxe lothiwa ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, kusuke kwamehlula kwabanzima ukuthi aqhubeke lanxa yelokhu evika ngokuthi yeyizano yeyilokhu. Kati pho nxa eyindoda ezayesaba izano, izano yiyokufanele wonke umuntu siyikhiphe. Pho nxa ezahleyesabe ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho mzwana izano izangena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo phathi aya khona uza kuthini. Uzahlala ethuthile ngoba thina besikhangelela ukuthi siyachova siyakukhonga yebe simkhuthaza ukuthi kabe le structure. Yikho thina siyi-team structure, interim structure leni yokuthi kube le structure ukuthi abantu baye ku-Congress. I-constitution bese siyenzile lalesi ibeke ephalamente ukuthi nxa bayivuma ku-Congress yikho lokho, nxa bona beyala yikho lokho. So sizayenza intando kaZulu. Abantu besihlonini bathi kufa kwejoni akuvalwe enkamba, okuthi ijoni kujoni kwakungamakhiwa lana ebambe izitambo ukuthi nxa lingasekho lelo joni wena ulecala ucanga ukuthi enxa sokuphila. Hayi, kuyabe kuzabuye elinye ijoni.
Sizwa kuthiwa kulelinye njalo ixuku le-CCC eHarare. Ungasitshela ukuthi likuzwile yini lokhu njalo kuyini okwenzakala?
Ye, okweHarare sikuzwile sibili ukuthi labo sebebona njengathi imidlwane kayihlungululi ngasikhathi sinye. Labo amehlo sezeyavuleka, kodwa engingakutsho alaba amadoda ngamagwala-gwala okucina babewonta intaba kayikhonjwa, namhlanje sebevumbuluka ngoba
sebebona intaba ingasekho, sebethuthisa amakhanda, sebesithi hayi lati siyamsula, isisi siyayithanda, isisi yithi sebesitshela ngento ka 2019, kambe into ka 2019 nxa bekhuluma nge 2019 u vice chairperson engiyisikhundla engikuzo kwangubaba u Job Skala. Ngingazi ukuthi yena uyathephuma ejele evumelane lakho konoko, ngoba konke lokhu kuyathi ubaba uChamisa ukuthi abantu sebe-recalliwe, kabarikholwanga ngabantu bolabana, ngoba labade sebenza labo ngelanga ngelanga. And ngiyathemba lapha khona namhla uyazibuza ukuthi how bezisebenza lenyoka zabantu. Into engiyithabelayo ukuthi hayi sesibaningi lathi esilombono onjalo.
Umbuzo wami wokugcina ungasela ukuthi ikhona yini inkokheli efana labo Welshman Ncube othendayibithi abathi labo bazakhokhela leli bandla?
Lokho hayi bona bazaziphendulela, kodwa besilalele lapha ubaba uBiti esithi ukuthi hayi into zabo chaba kulezi into zezano, yena usebenzele iMDC okwesikhathi eside kasoza hlangane ejoinane lento zezano. Ngapha laye uprofessor ubaba uNcube wathi le kindergarten into zabantwana, kuthi ukuthi engxenye layo uzabona ukuthi hayi abantwana labana sebesuke bakhula laye wabajoyina. Hayi sizayibona, sizayivula nje ivuthiwe, sizayikhangela nje ivuthiwe indaba yakhona. And akunsuku zangaka uzabona abantu kade becwilile sebethutsha ngamakhanda beze bethutshela ngemzimba. Hayi thina kasitshintshanga. And into engingakutshela yona phakathi kwami lawe leZimbabwe yonke, i-CC kayindawo, i-CC izaqhubeka iyiphathi okwakhathesi izaba yiphathi eqinileyo kakhulu, ngoba iyabe isilama-structures, isile-constitution okuyikhonokhane esikukhangeleleyo. And ama-members of parliament, ama-councillors, ama-senators othe walandela i-CC uzayiqeda itemu yakhe kungela ngitsho lo muntu nje ohluphana laye. Ngikhuluma on authority, akula muntu okuthiwa ukhansili uzaxotshwa. Lo othe wazisukela, hayi akula nto esingayenza ngoba kaxotshwanga muntu, uzazichasisela yena kuzakhamizi ezamkhethayo.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga othiwa ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-African National Congress kumbe i-ANC ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa okwesikhatshana ukuba lilunga kuka lo owayengumongameli walelo lizwe, umnumzana Jacob Zuma. Lokhu kulandela isaziso sakhe sokuthi usekhankasela ibandla elitsha elibizwa ngokuthi umkhonto wesizwe. Ibandla le-ANC likhangelelwe ukuthatha amanyathelo athize agoqela elokumhlalisa ku-disciplinary committee andubana lithathe isinqumo sokuthi lingamxotsha ebandleni na. Embikweni obulamagama aqatha owethulwe izolo, i-ANC isole umnumzana Zuma njalo yafanisa ibandla le-umkhonto wesizwe lele-RENAMO le-UNITA isithi kafuni inkululeko njalo yaxwayisa izizalwane ze-South Africa ukuthi zingavoteli ibandla lakhe elitshaleli ele-MK. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi inyathelo leli belivele lilindelwe ngoba isisekelo sebandla le-ANC sivumela amalunga ukuthi abe kubandla le-South African Communist Party kumbe inhlanganiso yezisebenzi ekhosathu kuphela. Umnumzana Nkomo utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ibandla le umkhonto wesizwe lingathwalisa nzima ele-ANC kukhetho oluzayo.
Lukhetho olunzima kakhulu i-ANC esike yahlangana nalo selokhe yangena emandleni okubusa ngo-1994. Ukuba khona kwaliphathi akusizo ndaba ezinhle ku-ANC, izayiphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kubavoti be-South Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala, bekhala ngokuthi i-ANC ayisenzi kahle njalo isikhungethwe kakhulu yinkohlakalo, ukuncipha kwamathuba emsebenzi, kusho ukuthi ababona ukuthi yini okusha iANC ezoza nakho MK Party lona. Simbona ezacaphuna kakhulu kuyo iANC evele isilimele, iANC evele isiqhula kuma province amaningi. Kuzobe kungelona iqiniso uma singathi thina izathatha kuphele KwaZulu Natal, iMK izothatha nakwamanye ama province onjengoku eGauteng okunjenge Mpumalanga. Eastern Cape sekushiya ukuthi isinawo ama branch. Njalo siphinde sikhumbule ukuthi kunabanye abaholi beANC ngaphambili abaxotshiwe kuANC ikakhulukazi loya nginobhala uAce Magashule eFree State useleqembu lakhe khona ngale, njalo useyisilo futhi ukuthi uzosebenzisana noMK naye kade engumuntu othandwayo kuprovince yakhe yaseFree State. Sibone futhi naseNorth West kunabaholi abake bahlukunyezwa kakhulu lapha abanjengo lo wayengupremier wakhona uSupra Mahumapilo, akukacacike yena ukuthi umi kuphi kulokho. Northern Province lapho ke okunokuthiwa uSiri Ramaphosa uvela khona, upremier wakhona uStan Mathabata uresignile, kodwa akukacacike naye ukuthi uresigna uya kuphi. Sesibheka phambili ke ngokwempilo yayo iMK. Okwamanje kulolu khetho simbona ezakwenza njengeqembu elisha engenza kahle kakhulu, kodwa kusiya phambili asingeke sisho manje ukuthi kuzoba njani, ngoba okunye futhi kuzaxhomeleka kubukhokheli, ngoba phela uZuma siyambona usengumuntu omdala. Singazika bazothatha emva kwakhe leli qembu ukuthi ibona bazobe bengabantu abanjani ekwamukelweni ngabantu. Futhi sibonile ngaphambili ukuphuma kwe-EFF bacaphuna kakhulu ku-ANC. Kwakuthiwa hayi iqembu nje umlilo wamaphepha, kodwa ke siyabona ukuthi namhlanje i-EFF liqembu lesithathu lapha eSouth Africa obukhulu. UKhopu naye wayinyakazisa i-ANC, kodwa ngobuholi obaba khona kuKhopu manje akuselona iqembu elilomfutho o-10. Siye nangale ku-IFP, kube kwaphuma i-NFP nayo yathi phuma yacaphuna kakhulu kuyo i-IFP, kodwa kuthe ngokusweleka komholi wayo uMama Magwaza seliye nalo lancipha kakhulu. Hayi, uzindaba ezingezinhle ku-ANC. Sizayibona kwamanye amaprovinsi isiya kulokho kuthiwa yi-coalition, ukubusa ngokubambisana, mhlawumbe nakuzwe lonke uma ngabe kukuthi laba be-MK bezokhankasa kakhulu. Kodwa zona izisindo zabo hayi ziyezwakala cishe indawo eziningi ze-South Africa.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Izi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni sukusela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja, olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sisalibona basakazi ekuseni, nabalaleli bonke sithu 7. So izindaba kaphukeni, uphukeni ufamba amanga, amanga abo aluhlaza choko, amanga aluhlaza uma yithena uchamisa ubalekile, uchamisa umthengisi ngamanga. Abathengisi yibo abathengise ithubusi kuzalo PF. Njalo into everything fulukuma ngayo lapha uchamisa ngendlela akhuluma ngakhona aseyondlela ade khuluma ngayo before 21 December kumbe from mhla ka 15 esifeni sika Mashaya. So abantu kumele kube le investigation ukubona ukuthi uchamisa usefu yini, akavele kubona ukuthi usefu yini, ngoba siyazazi izigebengu zezanu PF, siyazazi izigebengu zezanu PF, ngoba uchamisa ifiga ejwayelekileyo owazakalayo umhlaba wonke. Asithembi ukuthi usefu, kushuthi kukhona okwenzakalayo kuye akungasamvumeli ukuthi kulume in public. Akumele bakucacise khona lapha bezanu PF. Yena uchamisa kumele akucacise kahle kahle hayi khona bezanu PF uthi ukhululekile yini, uze abantu bakwazi ukuthi usefu. Asilanda lokwazi ukuthi ungaphi, kodwa sinokwazi ukuthi atsho ebantwini ukuthi ukhululekile yini lapha khona. Yikho esikudingayo. Thina sifuna ilizwe lokuthula, kungabi khona ukuthathwa komphefumulo ngendlela engasebenziyo. Sicela uchamisa avele kubonakala ukuthi ngempela usefu yini. Ngiyabonga. KK Buffalo, AKs, but in South Africa.
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi, siyajabula ngezindaba lezi esinikeza zona, esivula amehlo nengqondo ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani elizweni lakithi. Ya, uChaba ngemanje-ke usesele elangeni, uyasale elangeni, sethiswa lilanga-ke manje. So ku-obvious ke manje sizabona-ke manje ukuthi igame yakhe isifeya-ke manje ukuthi why sisenzani kuzani. UChamisa sephumile and uChamisa wenza i-decision enhle kakhulu. Even nakusasa uChamisa uma engavuli ibandla lakhe, ithi sele ibandla lakhe ayintroduce ukuthi vele abantu siyamlandela. UChaba ngule uChaba ngule zane yakhe basale egcekeni. Ya, now manje sekuyi-obvious case ukuthi uChaba usebenziswa izane. So kuyamchaya egcekeni-ke manje. Siyabonga.
Yelo, yelo Studio 7. Siyabezwa abantu sebelokusola, sebesola uChamisa ukuthi uChamisa asengumthengisi e-TCC. Ngombono wami uChamisa uyenza into e-right kakhulu. Bengeke mele besengakuza sithi i-dot, bengeke mele i-dot. Kulokuthi yenza into e-right athe ayenzileyo. Kanti ongasakhanti ukuyenzakalani ku-TCC. So akachiye kunjana. And lokhu kuzatshengisa ukuthi uChamisa ulama followers amaningi, ulabantu abaningi abamthandayo. Ngavuke yenze enye iparty kusasa, ngenxa yokuthi kuyakugcwele njani kuChamisa. UChamisa abantu abaningi abamlandelayo. Into esisele athethe ku-TCC, sokusele i-foundation. Neda isifanisha ngoni ngene ngamazi and time ngakwazi ukudiliwela abantu futhi balimazi. Abantu bengasola uChamisa noChamisa seyenzeni. Iparty ane-TCC iparty ingabusi bizimele. Others uChamisa kabulalanga lizwi. Liyehle ukusola umuntu angagawa umuntu obuleli lizwi. Losola noChamisa umuntu ongayenzanga character umuntu lo. Uli right which iparty cause athi ngabusi ke. So zonke engazili chase ngekhandi zilale phandle yonke ukuthi umuntu uthethi iparty inxa ukuthi. Yike landelani libonte yolandela uthatha ziphi isimumo kathesi.
Studio 7 ninjani? Hayi, siyaphila nathi, siyanizwa, niyakhuluma. Hayi, asiboneni kazi lime zitsheni. Kuzacaca ukuthi abantu besindebeleni vele ukuphatha bavele bayakwazi noma kabakwazi, ngoba okusempeleni manje bekumele sibone usongezo Chabangu wenu lo elihola phela leli bandla le-TCC, ngoba nangu sekuhle kugqokwe omunye umuntu wasesihlonyeni, kanti bona bazabe bebe ngabaholi bamabandla nini. Vele kwesikhathi uChamisa laye loba elenkinga zakhe, kodwa-ke nakhona usengezo Chabangu awukwazi ukuthi uyexotsha umuntu emsebenzini ungalayo omunye umuntu ozamreplace, kanti laphana kufuneka umsebenzi kuze kuyeqhamuka abanye abantu befaka wabo umuntu. Okusalayo kucacile ukuthi loba ophugeni bengakamboni ukuthi uvele uzadida abantu, kodwa okusalayo ukuthi khona into ayenzileyo ubaba uChabangu. Into le kumele bayihlalele phansi njengabantwana bomuntu beyiphathi. Hayi khona ukuthi wena uzaxotsha abantu ephathini, uxotsha abantu ezindaweni, ugijime uye ekhodi, uye batshele ukuthi ikhodi ingabavumi ukuthi baphinde balungenele lelo khetho, kodwa bebe bekhethwe ngabantu. Uqeda uyehluleke ukufila lezo zikhala osuzivule wena ngokwakho selu. Akunzima bakithi. Sizabona ke la kuyowela khona induku noxaxa.
Studio 7, Studio 7, sabibonani, sabibonani, ngakithi ngapholi njani, ngapho ngasemelika ngapholi. Hayi, thina ngapha siyaphila, siyaphila kakhulu, ngaliphile kuhle lathi siyaphila. Siyabonga, siyabonga kakhulu, siyabonga kuli umsebenzi okwenzayo. Hayi, senzelwa hlonzi umsebenzi o-right, umsebenzi futhi onengozi, ngoba heyi, imali khuluma senze nje bakhona abalizondayo, kodwa hayi, silathandazisa ukuthi kungazabangazolibanga. bangase bangena momu bila bayeka balabacaba lo momu enti ke mbonise lapha into eyenziwa nguchaba nguleyi uchaba nguleyi into ayenza sisicunulile kakhulu into eyenziwa nguchaba ya nanku kathesi okuvele edekeni ukuthi ufuna ukuthi athelise ujamisa iphathi yakhe lokho kayenze eyakhe iphathi kayenze eyakhe iphathi lokho okuningi ukuthona sithi ujamisa ubuye uyaphuma uphume kuphathi ye bazanza bathini bathini akulanto abangayenza bakhulumela nje amaphupho kuphela abakhulumayo bayaphupha babambe belala lapha abalala khona babambe belala betshiya leyo nto eni bambe belala into ayenzayo ukuthi ethengwe izalo lethu enawe ujamisa kwayo alapha soze kubone lapha usoze kubone lapha amadonga ngamile impondo akula manga lamanga silamazi ya lapho sedinga thina manje ukuthi sikhathazane naye thank you ngiyabonga
singele emsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi omkhulu isicelo sami sekutheni amadoda ezana uPF wonke lo president wawo sicela basikhiphele uJob Skhala ejele ngoba ufela eTriple C yakhe and then Triple C yakhona sebeyithethe bayinikeza usengezo Thabang njengoba upresident weTriple C sebachiyele ukuthi abayithathe Triple C leyo efelwa uJob Skhala ejele kungaba kuhle ukuthi bemkhiphe ngoba asisekho isidingo sokuthi ahlale ejele ngoba into abambophela yona bambophela yona iTriple C yakhe sicela nje besikhiphele uJob Skhala ejele nje kuphela ngoba isekho into izana uPF esenzele yona ngaphandle kokuzwisa inhlungu sicela basikhiphele uJob Skhala ejele siyabonga
siyabonga sithi 77 uphugeni yakho uyawumana lento ayikhuluma yena mayebonela umuntu oyi-1 ephethe ngaophethino nekhuluma lokho akukhulumayo engacabanga into abantu bayijuda sizafika isikhathi esiyiso siright yena akalinda bone ma kuyukuthi izinto ziyatshintsha liqiniso kutshintshe kwenziwa ama-election uchamisa uzalivula elinye ibandla and ngesikhathi alivula ngaso uzabona ukuthi khona bazasala bebambe igama kuphela yayithi abantu bonke bephumule bachiya laba bazabona khona ukuthi ukulande ukuba zimbungulu kakusebenzi lale ingcekeza emuchabango laba bazabona khona ukuthi ukuba zimbungulu akusizi sebenzaka abasikubekurayithi besebenzi bedla amandla ubekele ukudla amandla abanye abantu uchamisa wasebenza kanzima nama-MP nalawa labo bonke abantu bezimbabwe bezama ukwakha izimbabwe entsha besenza lokho ababekwenza badiliza bona baqeda konke manje sebelokhu belandela bethi khona bacabanga ukuthi khona abantu bayizithutha ama-MP la right aqala sale athathe imali liyani esephalamende bayibhadala izigodi ngoba liyani imali liyani ineyimali yethu thina izakhamizi zelizwe ethathwa kide barayithi beyithathe baqale balinde sizafika isikhathi esirayithi lapho kuzamele bephume khona umanje bathathe imali yana balinde ngoba lesisiyona leyo ivele kasiyo yachabanga ukira ngamandla ingamandla abo bona abantu so barayithi beqale besale kuyo basibazasaphi isikhathi labo bazabona khona ukuthi abantu bazozilima so asilinde sizalinda ubugeni lento ayikhulumayo leyi kuzaphela lokhu siyabonga ngumasenga lapho kobulaya ephumule emadonkini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, imizamo kamongameli Joe Biden yokuthi uhulumende welemelika aphe uncedo lwemali ngamabhiliyoni alikhulu $106 billion ele-Ukraine ilokho ingaphumeleli ngoba kulokudonselana kwamalunga ebandla lama-Republicans lelama-Democrats. Abacubungula ngezempi bathi imali le ingaphathisa kakhulu ele-Ukraine ngoba seliphelelwa izikhali. Kodwa lanxa liphelelwa izikhali, amabutho aleli lizwe alwisa okunzima awe-Russia. Ngeviki edluleyo amabutho akwele-Ukraine adubule awisa indizamtshina yakwele-Russia ebikwa ibithwele izikhali. Ukuhlaziya impi yakwele-Ukraine lele-Russia sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Tim Muringai.
I-Ukraine ayi yamangalisa wonke umuntu phansi lose lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi iRussia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi but i-conventional infantry war ngantwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impiliyana isiqalile iRussia yayisithathe yonke iUkraine but kathesi sebefuqwe kachana via kachana tuzane kwama borders eRussia even with their military might so yeah iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland hayi okwakathesi sibona ngantwa impile iUkraine ye engobayo okwakathesi sibona laye u Nomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye atravel lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke eAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba laba abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians ngoba siyakwazi ukuthi amaRussians amaningi asafuna ukuyihamba phambili lama mutiny abo abayenzayo
umbuzo wami wokugcina ubona ungani impi le eye-Ukraine yimpi esifika emaphethelweni na kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka
so ukuthi impi le isesekupheleni kwayo lami ngiyakubona ukuthi I think by summer time ngantu akuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane ngoba laye iRussia iyakwazi ukuthi umnumzana Biden engaphenduka hayi kuyabe nje kunguphela kweRussia so kwakathesi uyabe senegotiator laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America. Ngiyabonga baba Gandhi.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai ucubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwele Melika. Kwezemidlalo besikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa lamuhla kwele Ivory Coast. Iqembu lemali lizadibana lele Burkina Faso kuthi ele South Africa lizadlala lele Morocco. Ukuhlaziya imidlalo le sixoxe lolandela imidlalo yenguqu uCassius Jays Simanampofu.
Akathesi akukakhanyi sikhathi masikhangela imidlalo leyi esesidlalwe ngoba of course kule mathima njenge-Angola iqualifyile iNigeria iqualifyile kuya kuquarter final kodwa ezinye zisafuna ukuthi zihlale i-last 16 so kusesele kunzima umuntu kungasho ukuthi ingaya kuphi kodwa amathimu nje angathi aza ukuthi ngama-powers e-Africa amaningi angikhona nje akhanya ngathi kusofaka kuseseright kubo ngoba basesekhona
kodwa nxa sikhangela izinga lomdlalo ungathi linganeno na nxa siqathanisa le minye iminyaka
lona alikho lini kakhulu kodwa nje akula improvement ebonakalayo ekhona akula improvement ebonakalayo ekhona yikho nje ukuthi ngoba ngama team ayavelise zakuthi adlala kangcono eAfrika kodwa ke akulanto nje enkulu ephuma kula ma team entsha esingathi thina Jubilee African Nations yalonyaka kule midlalo emihle kudlule eminye iminyaka hayi akuthenanga kakhulu nje ngama surprises of course ama team manje ngabo Cape Verde yiwa ama team amanye singabala sithi na improve ngoba kaze bafike kule level akakuyo kathesa
sike sezwa abanye besola onompembe besithi bayangezelela isikhathi esinengi kakhulu kulaleso esiyaba siso simele sidlalwe lokunye okunjalo wena ubona ungani ungathini wena ngabonompembe baphatha kahle na umdlalo
so far ngibona ngathi waphatha kahle. Of course njengabantu balama mistake abanza kodwa okwesikhathi ambonthi kungakhalwa ngesikhathi ngoba into yenzakala wathi sibabheka isikhathi ibhora eyabise emuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanya ama foul njengalawa isikhathi akona sebesigcina sokuthelela kuqala sasingagcina isikhathi esiyana bese sibasigcina ngathola injury time stoppage time I mean iyafika ku 12 minutes kodwa kungaze kube lama stoppage zamanini kodwa kubanga lezo lezinto ezinjengokuthi kulama free kicks badile kwathatha kulama throw ins badile kwathatha into ezinjalo so 7-8 ama seconds onkela 1 kodwa ke hayi isikhathi bona ngathi bahamba isikhamba amranga foni into erongo mbonathi konke kuhamba kahle
uKashasa Jesus Manampofu ngolandela imidlalo yenguqu obekhuluma icingweni leStudio 7 eSouth Africa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwamhlanje kuyaphithizela kubandla lesiCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa ibandla le African National Congress kumbe ANC ele South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba lelakho kuya ebulenjini ku www.voantebele.com igama ngu Chris Gandhi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.